Bengana masiba wenzi wemanja Ngila baba mkulu Babe lobo la
Ngala chona njani Lapili kuna enda weni zonke zomhlaba Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke siyalubuyela ludaba ikade sisuka ngalo ngeviki ephelileyo ikade sikhuluma khona ngokuthi uhulumende kube ngithi idale lephalamende belifuna ukuthi kube lo mthetho okhangelana lempilo yabantu kakhulu abathetheneyo kulungiswa ke ibhili kwamanje kufakwe okunye okadongana abantu abakuthazeleli okokuthi ke umuntu ojadileyo ingaba lo makhwapheni kodwa ke idale lephalamende okanye ngazani liza kusebenza lukukhiphe konke khonoko kubhili leyi ye-Marriages Act. Ngenhlanhla ngoba ngilobaba lapha uziphonge ziphondebele ukunhlanganiso yepatare enkundleni siyakwamukela kuhlelo babandebele.
Siyabonga salibonani ngiyalamukela balaleli njani lonke.
Hayi siphile kakhulu ke mfowethu. Akusitshela ukuthi lina njengenhlanganiso bekuliphatha njani lokho?
Nxa sikhangela ibhili leli ele-Marriage Bill into eziningi engazikhangela eziphakathi into esihambisana lazo esizisupportayo ukuthi zi-right. Into ezinjengokuthi abantwana abancane bengasayendiswa into eyende sekhulile kodwa nxa sokufika kulesi istage i-section leyi ethi yona umuntu otshadileyo etshadiwe u-511 nalwana sibili uyakwanisa ukuthi aphinde abe lo munye umuntu eceleni umuntu lwana akwanise ukuzothatha futhi uzofuta claimin into eneva claime i-property yomuntu lwana njengenhlanganiso besibona ngani ululaza umtshado umtshado lwana ade sisiba lula sibi lokumangalisayo ade sokuthiya izina abantu abatshadileyo umtshado nalwana ukuthi one man one wife besesengozini yokuthi omunye umuntu nje ngathutha eceleni afike aphazamise umtshado so esikufuqa njengenhlanganiso ikuthi umtshado lwana kawuvikele uhlale ungumtshado wendoda eyodwa
siyabona khonapho ukuthi idala lephalamende lilakho ukuthi likwesule konke lokho ngoba umphathi ntambo wezemithetho ucelile sibili ukuthi hayi bakukhiphe khonokho pho bangakukhipha kuyabe sungani sokulungile i-Marriages Bill yonke
nxa ngiyikhangela bengatshintsha i-section yonaleya i-Marriage Bill ithink yabe ngendlela siyikhangele ngayo yabe sigondile yabe sihle yabe sivikela wonke umuntu yabe sinika omama amalungelo abo ivikele njalo ukuthathwa kwabantwana ngoba ngakhangela i-customary marriage ade ivumela ukuthi abantwana abancane beyendiswa ivine nale i-511 ade vuma ukuthi abantwana abangamankazana ngasedlule 16 years aqine seyendile nxa kubadala bakhe bevuma lani kuvuma ade kugcina kusendisa abantwana abancane kodwa leyi isiyifake ekupha ababoth abafana lamankazana bonke sebesiyenda bebathatha sebedlulise iminyaka engu-18 njalo umuntu sezithathela ngokufuna kwakhe akusela muntu ofoswa ukubana athathe so ngezinye indlela sisi ungavele kutshintshe khonapha amasiko ethu abe selandela ngendlela ayiyo yona njalo lo mtshado womndoda eyodwa lomfazi owodwa yabe sihlonitshwa sibili ngendlela emangalisayo nothi lokho ade sesingena phakathi kwakho
ye kodwa nxa sikhangela sibili golombo siyakwazi ukuthi lina livikela abesilisa abatshaya ngabesifazana so ke khonapho-ke ngake kuqhubeke kuzaba khona khonoko ukuthi abantu babe labo makhwapheni bekuzayenzakalani sibili emtshadweni la
nxa i-section lami ingaqhubeka ngoba kathe sisafike ngama-proposal ukuthi ingayikhutshwe ayikakhutshwa xa ingaqhubeka ikhona esikubonayo yikuthi umthetho yabe ungasavikelanga umtshado lowo so kuzakwenzakala yikuthi abantu beqalise bona kuthatha umthetho ofake ezandleni zabo ngize ngabona umuntu selo mhlawumbe sekulo muntu osethandana lomkakhe endani othi yabe kwakhe ngaze emthethweni umthetho wakhe ozomvikela sozomncede ngalutho uzathatha umthetho ofake ezandleni zakhe ezaqalisa ukulwa nomntu abathatheneyo kumba ayekulwa lo muntu lwana bese kuvuka amacala amaningi thina njengenhlanganiso sikhuthaza ukuthi abantu nxa sekule problem bangasebenzisi udlakela kubana basolve ama-problems abo sikhuthaza nxa sekwehlulile ukukhulumisana kabaye emthethweni manje nxa umthetho susehluleka ukubavikela kusuke kube nzima ngoba ngaze emthethweni yabe ngavikelekanga so kungakhutshwa lapha umthetho yabo sikwanisile ukuvikela abantu so siyaze sikwanisa ukukhuthaza abantu sikhuluma labo ukuthi bangasebenzisa udlakela nxa kusekwehlula ukuthi bakhulumisane abahambe emthethweni umthetho uye bancedisa ubalamule
siyabonga kakhulu ke sithathe leli thuba ukuthi sibonge umnumzana ziphonge ziphondebele okunhlanganiso yepatare enkundleni sibonge kakhulu ungadinelwa kusasa babandebele
uyabonga
siyabonga kakhulu ke zukandabazi asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo woliva lesemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba ukip sidube lilale
ela manye amasi bayawagcina amasiwa owawusenziwe mandu abadala
bayawutshela bathi
salulandela
iwonomsi
salulandela
salulandela.